Elingalitsho nanjani mahlabezulu olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
uhulumende ukhanye ikhathazekile ngoba sikhuluma ngenamba ezendlovu okubangela ukuthi kube kuchitheke inyamazana eziningi esigabeni yikho ke kube le mbiko yokuthi uhulumende esemizamo ethize yokuzama ukuncedisa lokuvikela inyamazana lezi kulezi ndawo.
Uhulumende uthi ulapho ukuthumela amasosha ewange ukuyalwisana labazingela inyamazana zendle ngokungekho emthethweni.
Umuntu omutsha kumele ekhangelwe njengomuntu omutsha, kungakhethelekile ukuthi usuka kubandla liphi, ungena ziphi ezombangazwe, usonta yiphi inkonzo, umnyama kumbe ubomvu, likhiwa kubuzelwe ebuyera ubungani. Nxa sikhuluma ngeyouth, simele sikhangele iyouth as a person, nothi ukuthi uvelela ngaphi.
Intsha yesigaba seMatabeleland South ikhuthazwa ukuthi ingagoqi izandla lapho kuqhutshwa inhlelo zentuthuko zabasakhulayo nguhulumende webandla leZANU-PF, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe.
Ukungena kwamangwe omnyama emdlalweni wenguqu enkundleni yeRufaro Stadium izolo sokuyindaba egudwini esigcine isiba ngeyokubuzana ukuthi lokhu kungabe kuyikusetshenziswa kwemithi ukunqoba emdlalweni yenguqu na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7.
Amankampani agoqela e-Econet Wireless, Imbata Diamonds lamanye asebumbe umanyano ozasebenza logatsha lwezemvelo emzameni yokulwisana lokuzingelwa kwenyamazana ngaphandle komthetho, ikakhulu eWange National Park. Amankampani la azisela mhla ukuthi azancedisa ugatsha le-National Parks and Wildlife Authority ngokuchiyeneyo ukugoqela izimoto kanye lemitshina yokukhulumisana ezasetshenziswa izisebenzi zalolu gatsha. Lokhu kulandela ukubulawa kwendlovu ezedlula amachumi ayisishiyangalombili ngokufakelwa itshefu lapho ezinathwa khona. Uhulumende uthi ulakho ukuthumela amasosha ewange ukuyalwisana labazingeli laba. Umuntu ngameli inkomo eStudio 7 uxoxelo wayemela iwange West edalela ePhalamende umnumzana Gift Mabena wambuza ukuthi unjani umomo ewange kulezi nsuku.
Ngemva kokuhlangana lombiko wenyamazana ezithe zakuqedwa eWange National Park, ukhanye usiba lo supho olukhulu olokuthi uhulumende ukhanye ekhathazekile ngoba sikhuluma ngenamba ezendlovu okubangela ukuthi kube kuchitheke inyamazana eziningi esigabeni. Yikho ke kube le mbiko yokuthi uhulumende esemizamo ethize yokuzama ukuncedisa lokuvikela inyamazana lezi kulezi ndawo. Kodwa okwamalanga la adlulileyo ngemva kokuba kube lo sisehlakalo leso ade kusathule mbijana kungakabi lalutho olukhona, enithemba ukuthi nesehlakalo lesi langendlela labo abakwenzayo isigqibo abasitholileyo mbona abantu hani bethukile mbijana ukuthi benze lokho, enithemba ukuthi singazi njengokuba uhulumende senesuthi athole izinto ezidonethwayo ukuncedisa abephakhi ukuthi bakhangele lokuvikela inyamazana kwaba isibanga esikhulu, but okwalezi nsuku bekuthule.
Zona izigilamkhuba lezi liyazibona yini njengezakhamizi zizingela?
Hathi laba ngabantu abangabonakaliyo ngoba amaphosha ngabantu abatshontshayo phela kufana lesela. Uthola selitshontshile ungakwazi ukuthi lifike nini, likucabange nini, njalo njani. Kodwa kube yinto bunesiyenzakele kuphela. So labo bantu ngabantu ababuya bezoganga besona abakwazi ukuthi awuvunyelwe emthethweni, yikho besenza becatshile. So asibaboni labo bantu, sizwa ngezenzakalo kuphela.
Sibona lamhlanje kulamankampani abambeneyo lapha pha uncedo kugatsha olubona ngezemvelo, likhangelela ukuthi luphathise njani lolu ncedo.
Lolu ncedo lubuye ngesikhathi esihle kakhulu ngoba lokhu abasincedise ngakho yizinto ezisilelayo ade zisilela ebantwini bayiparks. Enithemba ukuthi nxa sebekutholile kuzenza umsebenzi wabo ube lula, bagijime ngesikhekhekhe lokuthi bananzelele ukuthi bancitha njani lezi nyamazana esezithele ukuthi zithole ukuthi ukuhlaselwa ngalabo bantu. Enithemba ukuthi amakhampani lokhu akwenzileyo kuyinto enhle ebukekayo kakhulu ezancedisa isigaba ukuthi khona kube lokuvikeleka kwezi nyamazana.
Lo mnumzana Gift Mabena obekhuluma le-Studio 7 eseWange West.